Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mtakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 4 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkumo endaveni zekuseni lamhlanje
into nje yabo abafuna ukwenza lokwana abantu ngesikhiwa i-regime change engaboni ukuthi kuzafa kwenzakala khona kwana.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden seqhelise ngomnyaka izijeziso ezetheswa amalunga ebandla leZANU-PF nguhulumende welizwe lakhe esithi umongameli Mnangagwa labanye bakhe baqhubeka besephula amalungelo kaZulu.
Iyethusa ngenxa yokuthi kutsho ukuthi akusela sakhamuzi esilelungelo lokubana liqhubeke siqhubekele phambili sihlala lapho esasivele sihlala khona.
So kusungulwe umkhankaso okuthaza abantu ukuthi bengathengi uchako lokunye ukudla okulungiswa inkampani ye Den Dairy phezu kwemizamo yayo yokuxotsha izakhamizi zeChilonga eChiretsi emizini yazo. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden seqhelise izijeziso ezetheswa amalunga ebandla leZANU-PF nguhulumende welizwe lakhe esithi umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe baqhubeka besephula amalungelo kaZulu. Kumbiko awethu leizolo uBiden uthe izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona okomunye njalo umnyaka. UBiden uthe uhulumende kaMnangagwa uya phambili ngezenzo ezimbi ezivimba umbuso okhululekileyo eZimbabwe njalo eziphazamisa indlela eleMelika elidlelana ngayo lamanye amazwe. Edlula ikhulu amalunga eZANU-PF kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla akuzijeziso zeMelika. Elebhilithane lona lisungule ezalo izijeziso eziqondane lamalunga eZANU-PF ngenyanga edluleyo lizimele kulandela ukuphuma kwalo kumanyano we-European Union. Izijeziso lezi ziza ngesikhathi uhulumende kaMnangagwa esithi ufuna ukulungisisa ubudlelwano bakhe lamazwe angentshonalanga. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Motswangwa kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Kodwa sixoxele lunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma.
Ibe kuyinto ezahlala ibuya ngenxa yokuthi siyakwazi ukubana ukungena kukaMnumzana Joe Biden akutsho ukuthi kona kube lenguquko ethize ku-administration eMelika. Kucishe kufane nje abantu labana into ukuthi ayi-foreign policy yabo ayitshintshi ngenxa yokuthi kungene uzibane. Kuyabe lokuhamba kunjalo njalo futhi siyakwazi ukuthi kona bafaka lezi jeziso aziso vele jeziso ezinceda lutho lapha eZimbabwe, azincedi mina lawe esiphansi kubulala thina ngapha phansi kakhulu kulalabo abantu babafakela izijeziso zangikhona.
Elebhilithane sibone lalo lisethesa amalunga ebandlaleno izijeziso kumaviki asanda kwedlula lisithi liqhubeka lisephula amalungelo kaZulu. Njengebandla liyake lihlale phansi yini lizama ukukhangelisisa ukuthi ilani kungaphi lapho eliphambanisa khona?
Ipretel layo yakwenza sibilisa ukukhumbula lokho kodwa njoba ngihlala ngisitsho akusiyo nto ephathisa uZulu lapha eZimbabwe into yabo le ezitshenziso abazifakayo yinto nje yabo abafuna ukwenza lokwana abantu ngesikhiwa i-regime change engaboni ukuthi kuzafa kwenzakala khona okwana ngakho ke ngile table lokuthi ngelinye ilanga bazaphaphama ebuthongeni babo bebone ukubana hayi abajezisi laba abantu bafuna ukubajezisa kodwa bajezisa umphakathi wonke nje uZulu wonke nje owalapha eZimbabwe noma singaze sihlale phansi sizeni thina njengebandla lezanu PF siyakwazi ukubana thina silibandla elifuna ukubusa ngendlela eqondileyo ngakho ke thina njengebandla lezanu PF siyakwazi ukubona sijonge konoko ukubana impilo zabantu zibe ngcono hatsho kunye lokho okuyabe kukhulula
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube
empilweni yabantu nje selokhe kwangena izano PF ngo-1980 inguquko yokubuswa lokubusa kuhlonishwa amalungelo abantu lomthetho akuzange kube khona ngesikhathi sikamgabe langalesi sikhathi sekungene umnangagwa impilo yakhona iyafanana nje nxa kusiza emalungelweni abantu kabahloniphi kancane ikakhulu abantu be-opposition lomthetho kawuhlonitshwa ama activists nabo wonke abantu laba balwela amalungelo abantu kabahlonitshwa amalungelo abo kahlonitshwa yikho lokho amanye amazwe anjengabomelika abakukhangelayo basebethi njengalokhu lingakaguquki ezenzweni zenu kuhle sibe silokhe silincweba silijezisa
uhulumende yena umbona ekuthatha njani lokho
kuyinto embi ukuthi kuze kuthatha amanye amazwe ukuthi athiphatha kahle abantu bakho kumele uhulumende weZimbabwe akwazi ukuthi aziphathele abantu beZimbabwe ngendlela efaneleyo abambe ukhetho oluhloniphekileyo oluhlonipha umthetho olukhululekileyo ahloniphe abantu alwe lobugebengu benkohlakalo lazo zonke izinto ezenza abantu beZimbabwe baphile nzima ngaphansi kobuyanga abe sedala ubudlelwano obuhle futhi namanye amazwe abangathethisani badinge indlela yokusebenzisana bazwane kuze kususwe lezi izijeziso zenotho ngokuveza ukuthi lokho kuyikho kuvimbela ubudlelwane sekususiwe
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lanye belomkhuhlane lo lokhu kukhweze inani labantu asebebhubhile selokhe i-coronavirus ifike eZimbabwe laya kunkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1478 asebefunyene belayo bona sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amane lasithupha 36,179 uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane lona luyaphambili abezempilakahle bathi bakhuthaza uZulu ukuthi ehlatshwe ukuze uqedwe lomkhuhlane eZimbabwe usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uDokotela Rogers Makiko yena othi usehlatshiwe
ivaccine yamukeleka ukwamukeleka kwangkhona kwenza kusengeza nxa abanye bebona ukuthi laba abahlathiweyo akula okwesabisayo okwenzakala kibo
abanye basola ukuthi abatholanga ulwazi olweneleyo ngamajekiseni la ngokubona kwakho ulwazi lolu lukhona njalo lwenele ingxaki ongathi zikhona kulolu hlelo iziphi
indaba yolwazi iliqiniso ukuthi mhlawumbe kazange senze kuhle njengamadokotela kumbe abanye ababona ngezimpila kahle ama structures akhona ukuthi information ifike but kodwa lizananzelela ukuthi radio TV kunzama ikhona sibili inkinga yokuthi ivaccine ifike vele sekuleminye imicabango ebantwini ekadisi ngani iyabona boda boda inga kutazio uti abantu batola ma vaccine. So ngati yi problem yonale ebe kona haji uti abantu wabazange ba chele umbe bafundiswe.
Ungomunye wabahlatshwe ijekiseni e-vaccine, kungani wathatha lesi isinqumo, njalo kungani uyithemba leyi e-Sinopharm? Ungamelelanga amanye kumbe ungathandabuza?
Mina ngihlatshelwe ukuthi ngizivikele ku-coronavirus. Ngihlatshelwe ukuthi ngizivikele nxa izambamba izangithola sengizivikele ngcono i-coronavirus. Njalo amboni ukuthi indaba yesefithi iyangesabisa ngoba sebebaningi abantu abahlatshiwe abangakabi le any reaction engangesabisa ukuthi lami ngingatholi i-vaccine. Asihlatsheni bazalwane, mthokazi kaZulu, asihlatsheni, ngiyalikhuthaza ngihlatshiwe. Ngiqinisaka kakukho enguzwa emzimbeni kulokho ebekade nguzwa ngutshela ukuthi kungayenzakala nxa ngingahlatshwa. Ngakho ngiyalikhuthaza ukuthi from my own testimony nabanye abaningi esesihlatshiwe anikezwa ama-incidents okuthi lo uzibani uyenze so lo wasengisizi. Siza kuzwa nje ngokuya kwamalanga sithi siyasivaccinate, kodwa okwakhathesi akula nje inkinga engizibonayo. Ngakho ngithi akasihlatshweni.
Lo ngudokotela Rogers Makiko. Sokusungulwe umkhankaso ebulenjini be-inthanethi okhuthaza abantu ukuthi bengasathengi uchago kanye lokunye ukudla okuthiyeneyo okulungiswa yinkampani ye-Den Dairy phezu kwemizamo yayo yokuxotsha izimuli ezedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,500 esigabeni seChilonga eChiretsi lapho efuna khona na ukwenza iplazi elilima utshani benkomo zayo. Ukuxotshwa kwabantu laba ludaba oluqale nyakenye kodwa luthukuthelise abanengi ngeviki edluleyo lapho uhulumende alobe khona ngokusemthethweni kugwalo lwakhe olwethula imithetho olwegazethi esithi indawo le isingenkampani ye-Den Dairy. Lokhu kutsho ukuthi izakhamizi lezi sezingaxotshwa yiloba nini. Izakhamizi zithi azila lapho ezingaya khona. Umkankaso wokuthi uZulu engasathengi ukudla kwalenkampani usungulwe ngabalwela amalungelo kaZulu kanye labebandla le-MDC Alliance. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sfanda.
Indaba ethusayo uyabona namhlanje elizweni leZimbabwe iyethusa ngenxa yokuthi kutsho ukuthi akusela sakhamuzi esilelungelo lokubana siqhubekele phambili sihlala lapho esasivele sihlala khona. Akusela ongathi le yindawo yayivele ihlelwe ngabokhokho bami, kutsho ukuthi bangakukhipha nje noma sikhathi bani lapho abafuna ukuthi bekukhiphe khona. Amalungelo okuthi khona ube lamalungelo okuthi ungakhitshwa lapho ohlezi khona wonke kasana nanzelelo into esabisayo ngoba kutsho ukuthi abantu bonke abahlezi emakhaya abahlezi emhlabathini lapho ongela khona ama title deed lokhana esingakuthi ngama title deed okufana nalokho okutholakala emadolobheni ukuthi umhlabathi enxa uthe ulawo kutsho ukuthi uyabe ule paper elisho ukuthi ngomnikazi kutsho ukuthi ungakhitshwa noma sikhathi bani bese kuthiwa khona suka la. Sibonile ezinye zakhamizi ukuthi laphana bezakhile ngendlela emangalisayo. Sibonile laphana ukuthi ezinye izakhamizi njalo bezilimile, ezinye izakhamizi njalo kanti izindawo lapho ezinazelela khona imikhuba yakibo kodwa ziyakhitshwa lezi zakhamizi. Kodwa indlela ezikhitshwa ngayo utshengisa ukuthi kakuzange kube loku lama consultations azange kezike zilandwe zona njengezakhamizi zitshela ukuthi lokho ikho kufuna ukwenziwa njalo lokuthi zitsho ukuthi zona zilombono bani
labo okuthiwa bafuna ukuthi basebenzise lindawo nawo bahlanyele utshani ngobani kahle kahle njalo balubudlelwano na lohulumeni
laba abantu nxa sibezwa nxa kuthiwa kuthiwa khona ngabanikazi benkampani yona leyo kuthiwa yi-Den Dairy elungisa ucako nxa kukhulunywa kuthiwa khona laba bantu nxa befika khona ngale bathi bona bavela kumongameli welizwe umongameli welizwe okwakhathesi esimaziyo ngu-Emmerson Mnangagwa naw ungamkhangela njalo ke u-Emmerson Mnangagwa ukhanya ngani ngabo 2013-2014 kuthiwa uke waphumela egcekeni esithi yena laba bantu kumbe leyi muli yena uke wayivikela ukuthi ingathathelwa iplazi layo so kutsho ukuthi ke kathesi ke ubudlelwano babo sobusukile protecteni ukuthi bengathathelwa amaplazi kuphela sobusiya lokuthini ngabahambe bethatha umhlabathi ohlezwe nguZulu umhlabathi osetshenziswa nguZulu so yikho sokusenzakala yibo ubudlelwano esibona ngani mhlawumbe yipho obukhona ngaphandle kokubana kungamanga kodwa kwakhathesi uhulumende kakatsho ukuthi sizathobani esingayenza ukuthi uhulumende wabantu ekhipha abantu lapho abavele behlezi khona ngenxa yokuthi befuna ukuthi befake inkampani eyodwa kuphela
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngomgcini sihlalo weMDC Alliance yeMathebeleland North sixoxe njalo locubu ngula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo
abantu bona laba abahlukunyezwayo i-minority and i-constitution ita kuprotect ama-rights ama-minority but yena kakhulu kakhulu ozikhangelela abantu bakibo abemaswingo ebesekhangela labangani bakhe laba balezimali so kambona ukuthi vele i-minority isefu isezandleni zikababa lomo and especially uma kungabuya abantu abalezimali ukhanya eqakathekisa kakhulu abantu abalezimali and kangikhole ukuthi kathesi engatshintsha ye ikakhulumise sesabele ivoti kodwa uma kuyukuthi babanike imali kakahle kambone abantu laba bazaswela indawo yokuhlala ngoba thina liyasuswa lithi lisusiwe lapoda lihleli khona emanxweni aboyihlomkhulu kufakwe umuntu oyedwa lina lingakhangeleli ndawo uthi kuzabona becine bengasakhangelani
Ukududulwa kwabantu laba ubona kuzaphazamisa impilo zabo ngayiphi indlela
Asikhangela abantu abasuswa kusakhiwa idamu letoko emkhosi asikhangela abantu abasuswa emarange iningi labo kugcina abanye bengasakhelwanga phezu kwalokho elebele kuthenjisiwe ngoba ngiyakhumbula ivini bona labana abantu ababekhithwa ngento ka-Rattenberg because into le kayiqali uyathola ukuthi abantu baningi babelokhu bekhala ngokuthi babakathola izindawo ama-expenses abasebenzisa becenta indawo besakha kuyabe kuthe besuswa kwathiwa lizalikompasethwa lizakhelwa but sokile kanengi nengi ngakwenzakali khonoko so mbona ngazathi other than ukuthi besuswe kube be attached to their ancestral land lama spirituals because abantu abamnyama vela andisebe sikhole ukuthi lapho kulele khona ubaba mkhulu okulele khona ubaba nawe ndageni sahamba sifika cema ngcwabeni angikhona so uma selisusiwe lajikelwa kwezinye indawo obviously sokulidetachile and lisiyafakwe kwelinye igange elingalaziyo incanga umhlabathi yabo ungavundanga
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi eZimbabwe lizathola isivuno somumbu esiphindwe kathathu lonyaka nxa kuqathaniswa lanyaka enye esingena ku 2.8 million tons. Iphephandaba leChronicle lithi ezinye indawo zilokhu zingelamandla kagesi kobulawayo ngemva kokufa kwesitishi esiseBelmont ngomvulo. Singene kumbiko elisithumela yona.
Ngibona abasakazi be-Studio 7 mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kwamagoma village Plumtree kulilima west ya basakazi siyayizwa indaba kamahadi hayi izabonakala ukuthi kuhamba njani ngoba isaqala nje ukuhamba kwesikhathi zavela ukuthi kahle kahle okuyiko kumhluphileyo kutayehle esikhundleni kuyini okunye ke hayi siyabonga ke mabe wakhulula ukuthi abantu basebenze abantu labo bazihloniphe noma abanye abaningi bengathembi ukuthi umkhuhlane ukhona siqhubekeni kusetshenzwe abantu bekwazi ukufida izimuli asiziphatheni ngalokho okwenzakalayo ngoba siko kweZimbabwe kuphela so ya njengoba liyakuzwa ukuthi abake kwabakhona ofreza njani njani asiqhubeni ngendlela i-government echinga khona ngiyabonga ngubhanda moyo mina komnyama esigabeni Plumtree kulilima West
njani basakazi bakastudio seven ya siyezwa sibili izinkulumo ezikhulunywe ngomtakafesi kudambisa amahubo esingakwaziyo ukuthi into akade ikhulumi kusuka kuye kumbe bephulwe izandla asisakwazi uzingcolisile kakhulu xa engakwazi ukuthi izane iyangcolisa akahambe ekuzijonga xa engakwazi ukuthi izane iyangcolisa kaye kuzoba sukuye ukhuluma into athi ngeke ikhulumela ngochamisa owemashona lethu uchamisa nxa ekhuluma ngegugurawundi uyambona ukuthi uzwisa usisi namhlanje imahlaba ayithwale yonke uyilulazile uyembula izigqoko incwala lokhuyana okhulumileyo inginomlisi uke ngasoze akhulume lokhuyana okwenziwe ngokile udambisa amahubo uyiyangise ubaba wakhe uyiyangise emangcwabeni uyiyangise abantu bakumahlaba ayithwale konke angazi ukuthi uzabakhokhela njani nxa enenkulumo ezinjeyana ezokuthi nxa ekhuluma uyaba yimayithi yeZANU-PF iZANU-PF ngiyinto engcolileyo
salibonani basakazi nabathandiwe estudio 7 lona okhulumayo ugift sonduku umfowani lofo ngikhothama nakuso laphana isilo ubaba ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana ngithi ngiyakhuleka kuwe ndaba ezitha mntu ngombulazi bese ngibuya lapha basakazi lokubona abantu bengena lapha emsakazweni be-emotional ye abantu bakithi abavotele amaparty akithi babe balamebhozapho lamanye amaparty ake ngifundiseni into encane yekelani ukuhlala lingena nge-emotional kupolitics abantu kufanele uye kuyo ubo ukhampene abantu they will vote for you but ama-politician thuma efika kubantu akhuluma ye ye amashona ayenze lokhu lalokhu ye izanu yenze lokhu lalokhu akusikho akusinto ezifuna ukuziwa ngabantu kuground abantu kuground bafuna ukuzwa i-development awunjele nje i-leader mayizafika laphana kule rally khulume ye izanu ifike yakhuluma amanga yathi yathi siyakwazi lokuthi izanu vele ihlala ikhuluma amanga so there is not akula nto entsha lapho uyabuyitshela abantu ubuye ukhulume ye kule grand plan ye amashona lala lokhu siyakwazi lokhu into yokudala ye-1979 akusinto esingakuvotelela yona ukuthi usitshele ngokuthi kule grand plan so abantu uma befika kubantu abatshela abantu bazabayenzelani bengabavota ama-development into ezinjengabo free education amabhazari ama-development laphana ubatshele ngokuthi kuyabuya into ezinjengabo cold storage leziyana kudaleka ama-job creation into abafuna ukuyizwa hayi uboloku ubuya nje abantu behumana behumana ma bebuya ochamisa betshela abantu bazabayenzelani okuhle abantu bazabavotela ngiyabonga ngokuhlanganisa ethembisa
salibona basakazi abahle abasestudio 7 bonke njeotungameli inkomo Chris Gandhi Anastasia Ndlovu nabanye abaningi abamagama maningi libingelela lonke ngokulithanda olibingelelayo ngundlovu sesouth africa la freedom park so ke sisabo kakhulukazi ukuthi sizidalela amabizo ngoba eyi lo president osiphetheyo okamnangagwe sesiluke esambona iphutha ngama-83 banasika abantu abadala ebulala abantu esasele umfowabo Robert Mugabe eyi lakathi esihluku sisevaleni ngoba siyambona uyahlukumeza abalungela abantu uyabopha abantu ethi baphula imthetho ye-lockdown kati abantu kabaphuli imthetho ye-lockdown bayenza nje ukuba injalo ubopha uhlangotho olu-1 kuphela olamathebeleleni nje siyabonga
njani basakazi bakastudio 7 ngambona ukuthi mina ngakho ngasidingela amaphilisi emathebheleleni umuntu owayesithi singamakhokorosha abantu bemathebheleleni ndasazi abazatatazela beyethatha le ijekiseni yakhe leyo emathebheleleni ndizabe iyi-poison vele iyabe iyi-TT ayikhulumayo
lav labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uphenyo olwenziwe kwele Australia luveza ukuthi izizalwane zakulelo lizwe ezilabazali kumbe okhoko abadabuka kwele China zithi zihlangana lokuhlukuluzwa phezu kwemvelaphi yaso. Abalimi enyakatho yakwele India sebelenyanga ezintathu betshengisela besola uhulumende ngokwethula imithetho abathi izaphazamisa indlela yabo yokuphila. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Okwedlula iminyaka elishumi inhloko kahulumende yakwele Hungary umnumzana Viktor Orban kanye lebandla lakhe elibusayo eleFidesz bebesebenza gadalala uqinisa imigoqo kwaba kumsebenzi wokwethula izindaba elizweni lelo. Uhulumende usebenzisa imali etholakala ekuthengiseni imikhankaso ama-advertisements ukuvala amankampani ezindaba ethula imibiko ephambana lombono wakhe. Ukuthenga amashezi kulawa mankampani lokunye okuninginingi. Kunje uhulumende wele Hungary usevale imisakazo lamaphephandaba ethula izindaba lemibiko ephambana lemibono yakhe eminyakeni edluleyo. Ngomnyaka 2018 kulamankampani ezindaba edlula amakhulu amahlanu 500 amanyaniswe wabunjwa inkampani yomanyano eCentral European Press and Media Foundation. Olabanini abaningi abalobunini kumbe ubungane leziphathamandla zebandla elibusayo eleFidesz Party. Ngombimbi tonyakinye, omunye usomabhizimusi olobudlelwano obuqinileyo lebandla leFidesz wenelise ukuthenga isilinganiso sokuyingxenye ekhulu 50% senkampani ye-Index Advertising, okungenye yamankampani amakhulu ethula izindaba ebulenjini be-intanethi. Ngontulikazi nyakinye, umhleli omkhulu wenkampani ye-Index uxotshiwe umsebenzi ocine kubangela utshiya umsebenzi wezisebenzi eziningi zaleyo nkampani. Ngompandula njalo nyakinye, uhlangothi lukahulumende olulawula umsebenzi wokwethulwa kwezindaba wale ukupha ilayisensi yokusakaza umsakazi omkhulu okade uzusele usebenza ongekho phansi kukahulumende oweClub Radio. AbeClub Radio bazamile ukukhweza isicelo sokuphikisa ukuncitshwa kwabo ilayisensi kodwa umahluli unqume esekela uhulumende. Okukhokelele kuthini lomsakazo uvalwe ngenyanga edluleyo kaNhlolanja lanxa nje ilokhu iqhubekela phambili isakaza ebulenjini be-intanethi. Elemelika lithi likhathazekile kakhulu ngokwenzakala kwele Hungary, kutsho isikhulumeli sogatsha lobudlelwana lamanye amazwe omhlaba umnumzana Ned Price ethi elemelika libambana labalwela amalungelo okwethulwa kwezindaba lemibiko okukhululekileyo emhlabeni jikelele, abakhalaza ndawonye lozulu waseHungary osebona amathuba akhe wonke okuthula izindaba lemibiko emqotho elemibono ehlukeneyo isitshabalele kwele Hungary. Elemelika liyakholwa ukubana ukukhululeka kwabantu kutsho imibono yabo lanxa yehlukene kuqakathekile ekuthuthukiseni umbuso wentando kaZulu.
Kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli wemelika umnumzana Joe Biden seqelise ngomnyaka izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF ngohulumende welizwe lakhe esithi umongameli Mnangagwa labanye bakhe baqhubeka besephula amalungelo kazulu. Sokusungulwe umkhankaso okhuthaza abantu ukuthi bengathengi uchago lokunye ukudla okulungiswa inkampani ye-Den Dairy phezu kwemizamo yayo yokuxotsha izakhamizi zeChilonga eChiretsi emizini yaso. Kubhubhe abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.